Isikhulume nesenhlanganiso yabeZimbabwe asebehlala kwele South Africa, umnumzana Bongani Mkhwanazi ukuthi babizele umhlangano ngemva kwezikhalazo eziningi zobugangi ebezisenziwa izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Lokhu uthi sekusenza uhamba umuntu echelesile ezikhulumela umakhalekhukhwini wakhe kube ingozi enkulu ikakhulu enzekini yedolobho leGoli nemalokishini ahlala beZimbabwe abaningi eHillbrow, Beria leUvel.
Abanye babantu babuyela ekhaya bacocobisa bazenza imihlulwa le bebuya ngapha bezenza ugaga. Sikhuthaza ukuthi umuntu kasebenze asebenzele umndeni. Abantu abangacreate i-market for ama-criminals. For instance, kuthenga impahla ezidonsiweyo. So sithi ebantwini bakithi lingakhohlwa ukuthi emuva lashiya kunjani.
Isiphathamandla sehofisi yeZimbabwe eJohannesburg ukonsula Melody Chaurura layo bekhona kulomhlangano. Yena-ke uthi isenzo sokubulawa kwepholisa eDisloot okubikwa senziwe ngabeZimbabwe yinto ethelela abantu bonke ihlazo.
Zimbabwe strongly condemns any acts of criminality by either our people or anyone in South Africa.
Asisekeli imisebenzi yokuganga njalo sikhuthaza abeZimbabwe bonke ukuthi bahloniphe umthetho.
Nationals residing in Zimbabwe respect and abide by our laws.
Inkosi yakwaMthokazi kulelani lobhevula kukhumalo obesemhlanganweni munye ukhuze abantu ethi kubi ukuthi umuntu athi esemzini aziwe ngobugebenga.
Kuqakathekile ukuthi singalibali ukuthi sizela sizokuqashwa nje ukuthi silungise ukuhlala ekhaya. Manje ukuthi sifike la sibe comfortable senze izinto ezingalunganga anginamakhelwana osozivumela siqhubeka kanjalo. Kodwa-ke akuvumelanga ukuthi nabo abasizithemane kumele nje kuhlalweni phansi kulungisane le maqala. Yiko-ke
iningi ebelesemhlanganweni lisolwa amapholisa ngodlelana lalezigebengu ngoba kazibotshwa lezibotshwayo zikhululwa amasinya. Kodwa-ke isiphathamandla samapholisa laso besikula umhlangano Lieutenant Colonel Mthekiso Mofokeng uqonqosela abantu ukuthi bamangalele sitha amapholisa adlelana lezigangi ukuze lawo abotshwe.
Kela kumphakathi wonke ukuthi amapholisa ayenza okungalungile. Mabatshele u-station commander walaba sala khona ukuthi say iphoyisa elisonge sikhathi so ugqoke so igama lakho sibanibani uhamba ngemoto engine registration engine ukuthi nali iphoyisa lenze lokhu nalokhu nalokhu. Kuzo zonke iimoto zephoyisa sine-ABL automatic vehicle location system.
Kuvunyelwene kulomhlangano ukuthi kuzabunjwa iqula lokulwisa ubugebenga lobo eligoqela amapholisa abezomdabu amabandla ezombusazwe izakhamizi labenhlanganiso zezizalwane seZimbabwe kwele South Africa. Abangene kulomhlangano bagoqela abantu makhaza abezenkolo abezomdabu lamabandla athiyeneyo ezombusazwe eZimbabwe. Nakesuka 7 Johannesburg kwele South Africa, ngiwuBenedict Mhlapo.